lokho ukukhuluma komuntu oselahlekelwa yimbono, umuntu olahlekelwa izingqondo, umuntu ongasaboniyo lapha avela khona lalaphaya khona, umuntu ongasazinaki. Imihlolo le ayikhulumayo uvele yena ngokwakhe uhlezi umgabe ekhuluma into ezilahlekileyo kakhulu. Ngokubana yena ngokwakhe nxa nga wayesitsho ekuqaleni wathi lokhu kungaphingi, ngokubana kwakuyisikhathi sokuhlanya esitsho ngesilungu ukuthi it was madness, kungathi ngumuntu oxolisayo. Nangu-ke kathesi usebuya sekhulile kangaka ekuthini yakhe isizwe ebevula amanxeba ethi izipra lezaphu yizo ezabangela ukuthi kube lo mbhuqazwe ngoba ngokufihla izikhali. Okutshengisela nje sobala ukuthi ukufihla izikhali eyizo izikhali lezi azithathayo zizikhali ezazifakwe yi-intelligence yakhe nalaba ababathumile. Ngalokho-ke lokhuyana kuciye nje into esegcekeni ukuthi ukufihla kwezikhali sokungabangela yini ukuthi kubhuqe abantu befe.
Umnumzana Robert Mgabe uthi yena wathumela amabutho ngenxa yezikhali ezazigqitsheliwe emaplazini ezapho. Uthini wena ngalokho?
Izikhali wazithatha wahlanyela-ke ama-dissident akhe awakhe yena. Yikho lokho kwabangela ukuthi khona abantu bebhuqe kangaka. Ngakho-ke lokho-ke liphutha lakhe uMgabe lokhu. Besingathi ngumuntu esimhlonipha ukuthi usekhulile, kodwa lokhu kutshengisa ukuthi khona angabi ngumuntu nje uphonga ukutholakala ezihambele ezitaradini. Abantu baza kwenza okubi kakhulu phambi kobuso bakhe. Njalo kunye lanxa sehambile yena emhlabeni, imuli yakhe le izatholakala igadalala.
Amazwi kaMgabe la engaba etshengisa na ukuthi akula kuxolelana okuzenzakala elizweni?
Ukubona amazwi akhe yena uMgabe lawa namazwi amabi kabi. Ngalokho-ke udaba lwegugrawundi lolu ukuthi luphele lolu luzaphela lolu daba lwakhe, udaba lwegugrawundi lolu ngemuva kokuthi kukhumisana umlotha ngendlela eqondileyo. Yikho kuqakathekileyo ukuthi khona kubonakala ukuthi indlela leqondileyo engenziwa ukuthi igugrawundi udaba lwayo luphele. Okungaqeda ngembono yami mina yokuthi izabelo lezabelo esikwintini sonke se-region yena leyo, kumbe ngathi ilizwe lonke nje leZimbabwe, kodwa-ke kakhulu ngikhangelele endaweni yemathebeleland lapho kwayikho kwabhuqwa khona abantu bafaka kabuhlungu kangaka. Kuyabe kudingakala yena uMgabe ngokwakhe kunje exolise, kufunakale la yena lo hulumende okhona yena lo okhuphelwa Emmerson Mnangagwa ngabaxolise. Njalo kakuphume ikomiti yesabelweni sabantu abayibo abonelwayo abafayo, laba abasala bephila kube le komiti ebekwayo, bekhethe ikomiti yabo eyiyo ezahamba ixolisa ezakhamizini zonke endaweni lapho kwanyathela khona ijombo yegugrawundi. Abantu ekuxoliseni khona lapho, ikomiti le ibe ngumlomo wokuxolisa, ibe ngumlomo wesabelo kumbe abantu bemadevelopment.